yiyo inkulumo ebandise ukukhulunywa yi-IMF akula mnyaka kumbe ilanga engezwa i-IMF futhi vele mina ayibhadali izikweleti zenu asisoze sinincedise hhayi ngoba phela siyazi ukuthi hleli i-IMF yinhlanganiso e-diplomacy abasoze bakhulume bachasise into abayikhulumileyo emhlanganweni kodwa kanti thina sase sivele sikwazi ukuthi izikweleti zethu ziningi kakhulu ukhangelisise imithetho yethu eyemali ama-policies ethu akahambelani nesingathi ngesikhiwa i-conventional economics angiboni ukuthi kungaba loncedo ngoba ubudlelwane lamanye amazwe awuqondananga nomnotho kuphela uqondane namalungelo empahla ama-property rights ama-human rights lokunye okuthiyeneyo yikho angiboni ukuthi kule nto izaphuma la
ngaphandle kwezikwelete babungwenya lokunye okungahanjiswa kuhle iZimbabwe okufana lamalungelo okhuluma ngakho i-IMF labo World Bank ubona ngani bakuthethe njani ukwethulwa kwemali entsha eZimbabwe labathi isiki
ungibona ngathi ukwethulwa kwemali entsha ayisonto engabahlupha ngoba kulezinye izinto ababhele bezikhangelisisa nxa beqonde ukulungisa ubudlelwano phakathi kweZimbabwe namanye amazwe lokho ngithitha ukuthi kumbe ngamadola kumbe ngisebenzisa amarandi kumbe ngamaziki lokhu abanandaba nakho bakhangelisisa izinto eziqondane lezi ezingathi khona ama-productive sectors i-consistency ye-policy imithetho yenu ye-investment i-corruption ukuthi liqeda imali eziningi kanjani lisapota amakampani kahulumende kuthi i-privatization yinto eqakathekileyo so abosupho wethu ma bekhuma nge-engagement abakhangeli ukuthi imali elisebenzisayo yiphi kulama-fundamental sectors abakhangelayo
nxa i-IMF ikhuluma nge-re-engagement lele international community ukuzama ukudlala indima ukuthi iZimbabwe idlelane kuhle lamabhanga omhlaba lamazwe omhlaba i-IMF ndima bani okumele idlale kumbe ndima bani engayidlala
i-IMF bobabhele banama-protocols abo imithetho yabo kumbe izitengise zabo abazinikeza amazwe wonke ukuthi nxa lifuna ukuthi lithathe izikweleti zithi kumbe lidlelane labanye amabhenki esingathi khona eZimbabwe into yokuqala kuyabuza i-African Development Bank ukuthi ubuhlungu benu ngeZimbabwe bumi kanjani into yokuqala ngoba i-IMF kayisebenzi lamazwe e-Africa angasebenzi kuhle ne-African Development Bank so kungaze kufike imhlanza lokuthi sesisebenza kuhle ne-African Development Bank bayasuthiseka ngama-interest rate yethu bayasuthiseka nge-policy consistency bayasuthiseka nge-independence ukuzimela kodwa kwe-reserve bank engayenzi i-program kahulumende nxa i-ADB African Development Bank ngathi hathi uhulumende wezimbabwe kasangcolanga ye singaqalela khonapho.